ukuzilungisela thina ibe sizilungisele le ikhefu engakafiki pho-ke njengoba ingozi zingakuthela icingo njengoba ngishilo kwasekuswelakala ukuthi igazi leli liphiwe abantu yikho-ke selithethwe kangaka saze sasala sinani kasabangakuhle ebhanga legazi isikhuthazo sangeke sokuthi laba balimeleyo abazikhethelanga ukuwela kulezo ngozi ngakho-ke thina esisekufanele sini isiqinile esiphilileyo asizilungiselele ngoba abanikezayo igazi wena uzigcinela lawo nxa ungabe usulisela usulithola-ke ungazange wakhupha inhlalo noma imbadalo
ngabanjani abavunyelwayo ukunikeza igazi
ye umuntu olelungelo lokunikeza igazi kumele ebe ngumuntu oleleminyaka engu-16 ebudaleni engaba ngowesilisa kumbe owesifazana eneminyaka engu-16 enjalo kumele ebe nesisindo esedlula i-50 kg njalo ephilile engela mikhuhlane eminye engabangela ukuthi igazi lakhe libe selingani alisalungelanga ukuthi liphiwe isigulane
ngomnyaka odluleyo ngalesi sikhathi sibonile libambana lentathelizindaba kulandela ukubhubha kuka-Freedom Moyo intatheli engozini yomgwaqo lingaba lohlelo olufanayo yini lentathelizindaba njalo lo nyaka
ye ngikhangelela ukuthi intathelizindaba zona ziyana ezeza uzophathisa emkhosini luyana ngalesi sikhathi zingabe sezilungele ukuthi zize njalo ukuzonikeza igazi ngiyabakhuthaza ukuthi njengoba bengabantu abahlezi besemoyeni njalo besizwa nje inhlelo lezi ukuthi hhayi bafowethu labodadewethu isikhathi lesana sesifikile njalo sesingabaswelayo njalo njalo zananzelela ukuthi ngesikhathi esifananayo silahlekelwa ngu-Freedom Moyo phose yisikhathi esifananayo esilahlekelwe ngaso u-Adam Ndlovu engozini yemota lomfowabo u-Peter Ndlovu ongangokuthi ngiyacela ukuthi abafowethu bona banintathelizindaba beze labo sizohlangana lapha-ke kokulawayo ku-Fort Avenue ngejosagogara kumbe e-UTH bezodoneta njalo njengakhona kwazi ngoba ukunikeza kanye kakweneli kwaye ufuna ukuthi uhlezi uqhuba njalo ulokhu unikeza ngoba abesilisa benelisa ukuthi bangadoneta ka-4 ngomnyaka abesifazana badonete ka-3 ngomnyaka igazi eliningi engingathi mina ngamathumi ayisikhombisa ekhulwini about 70% silithola ikakhulu ebantwaneni besikolo.